Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 3 Nhlolanja 2025 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Laba sebesithi yebabamfakayo bazameza esikamgabi. Hayi lokho sokungezinye statements zokwethu selana phela. Ngoba kunje nje kathi sesizakwazi ukuthi yibo abamfakayo.
Baqhubekela phambili abalwa impi yenkululeko besithi umongameli Masomnangagwa kumele esuke embusweni.
Silimi lesibili kuhle ekulimeni kwethu kwakusofika izivungu lezi ezidlayo kungasithithi umhogoyi akwathawa thanyela amabele dinya.
Imihogo ithwalise nzima abalimi eMathabeleland North. Umongameli Cyril Ramaphosa kwele South Africa uthi uhulumende wakhe akathathelanga muntu umhlabathi njengalokho okukhulunywa ngumongameli Donald Trump weMelika lo mcebisi wakhe umnumzana Elon Musk. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Baqhubekela phambili abalwa impi yenkululeko besithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele esuke embusweni ngoba wehluleka ukubusa eZimbabwe ngemfanelo. Abalwa impi yenkululeko abakunhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association batshele abezindaba izolo eHarare ukuba bayazisola ngokufaka uMnangagwa esikhundleni abakwenza besusa embusweni owayengumongameli uRobert Mugabe ngo-2017. Omunye wabazisolayo ngumnumzana Blessed Geza otshele iphephandaba leNewsday ukuthi kusobala ukuba uMnangagwa usegonjolozelwe yizigebengu njalo umbuso wakhe usezandleni zemuli yakhe. Ibutho lathi lisusa uMgame embusweni lakhuluma okufanayo. Kodwa kulabanye abakunhlanganiso le ekhokhelwa ngumnumzana Sifa Sincube abathi uGeza labanye bakhe bakhuluma ize ngoba uMnangagwa wakhethwa nguZulu. Amalunga ebandla lezano-PF kwezinye izabelo athi asekela labo abathi uMnangagwa kumele eqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Banengi njalo abaphikisa lokho. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dewey Studio 7 uxoxele umnumzana Patterson Sibanda ilunga lebandla leZANU-PF.
Yabaye bangcwele mhlambe labo bake baba lesandla sokuthi ngabamfake. Yena la akazange athi uyafuna, akazange futhi athi umbe udinga opinion yomuntu. Abantu yabazitholololoyo ukuthi bafuna uMnangagwa angene. Ngilo lalowo lelungelo lokuvuma yiloba kuyini okubuya kuye. Ukutshintshwa kwe-constitution kumbe kuzatshintshwa kumbe kuzaamendwani ukuze lo uMnangagwa angene ku-2030 nxa abafunileyo befuna kwenzakala yikho lokho. Abangafuniyo labo balelungelo lokwala masingavalelani ukuthi laba batheni barongo ngokwalambe barongo ngokuvuma. Ofuna ukuba ku-2030 urongo ngokuba right wakhe. Ofuna ongafuni ukuthi kuye ku-2030 urongo laye ngokuba right wakhe. Asisebenzeni sinjalo, kuvela kunjalo iyophela idemokrasi yangkhona. Laye kunje nje uTrump kunje nje kathesa usezama laye ukukhandakhanda khona apha yabe constitution. Okunye vele sehle wafika wafaka ama-presidential decrees angekho la ku-constitution. Seze bona emkhuzi ukuthi hayi wena ndoda lapho usenza wakho kwekhanda lakho kodwa i-constitution kanje. So eZimbabwe yona kade iyo yini esiyi-straight jacket yini. Akuvumi yehe. Nxa izavumakala ukuthi akayikhandwa kutshiza khandwa kathathi vela nto ihlezi nezigambi i-constitution.
Abantu laba bathi nxa engazukanga esikhundleni umongameli Emmerson Mnangagwa kuzahlupha ngoba kuyagcina iphinde emhlolweni konokana-ke okwehlela umoyi uRobert Mugabe kungamehlela.
Laba sebesithi yebabamfakayo bazameza esikamgabi. Hayi lokho sokungezinye izitatimenti zokwethu selana phela. Ngoba kunje nje kathi sesizakwazi ngokuthi yibo abamfakayo. Indaba singazange sibe kwazi bemfaka. Sabonga phela ukuthi hayi nanka amadoda asiphathele upresident. Asebeqalisa ukuthi bathi yibo abazomkhipha. Hayi lokho mbonani sekuwukudlala amandlwane nje. Akuvumi emadodeni ukuthi sithalenjane njalo.
Lo ngumnumzana Patterson Sibanda ilunga lebandla leZANU-PF obexoxa loGibbs Dewey Studio 7 ekoBulawayo. Sixoxe njalo lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelwe enhlanganiso yeFreedom Alliance.
uwesi ukulo mgabe umnangagwa sasibatshela bona laba amahoveti besala yibo abawonayo kabafuni kulalela uzulu ngabe bayalalela uzulu kwenziwe into eqondileyo ubona baduba ngokwenza indaba ezefactionalism ezezanu nxa kukhulunywa ngesikhundla eselizwe so ke baqinisile ukukhona kwabo kuliqiniso baduba ngokuthi basuka bakhohlwe phambili
ye kwenziwa kuyini ukuthi bakhohlwe kwesinye isikhathi
upho lwabo bona basuka labo bazicabangele okokufuna izikhundla ngefaction ababe bekiwe ngoba into leyani iqalisa even kwaphana nxa kuphuma umgabe kwakungathi kuthiwa no sifuna ukuthi silungise ilizwe kumanyenwe labanye abantu even abaku-opposition kundawonye nxa sebebona ukuthi indlovu isidonsiwe sebe sithi indlovu yabo bodwa yikho lapho kulo hlupho khona khonapo
kodwa kuyalungiseka babancube njalo kuyangaphi konke lokho
okuyinto lokhu kuyalungiseka baba udube abantu laba bangenza into eqotho bethi asilungisenini ilizwe sisonke singamazimbabwena sibuyeni ndawonye kuyalungiseka udube ukuthi kungahamba kuhambe bayeqabame laphana bese bekwenza kube ngokwezano akusikho kwezano kwinto lokhu kufunthi kulungiswe nguzulu wonke emanyeni yinto abayenza wrongo kodwa beyazi into eright
ye kulabanye abalwimpi yenkululeko abathi ukwehlela umoya umgabe kungehlela umnangakho kungaba khona konoko
angithi vele esintwini bathi okwenza ubhanda lo phiri laye kuyamenza singakucina nje khonapho
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube nobhala jikelelo enhlanganiso ye-Freedom Alliance ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ese-Johannesburg wele South Africa Umongameli Cyril Ramaphosa kule South Africa uthi uhulumende wakhe akathathelanga muntu umhlabathi njengalokhu okukhulunywa ngumongameli Donald Trump weMelika lomcebisi wakhe umnumzana Elon Musk abathi kaphathanga kahle abanye abantu abalaba plazi kulelo lizwe. UTrump ubike izolo ukuba akasasekeli inhlelo eziqhutshwa kulelo lizwe ngakho-ke kasoze anike ilizwe leli imali yenhlelo ezithiyeneyo kuze kuhlolisiswe udaba lolo. URamaphosa uthi usizo abalithola eMelika lulutshwana njengoba ilizwe leli liphathisa kuphela kunhlelo zokulwisana legcikwane le-HIV kanye lomkhuhlane we-AIDS kodwa ngunhlelo lezi iphathisa ngemali eziyisilinganiso sokulithumi lasikhombisa ekhulwini i-17% kuphela. Ngenyanga edluleyo uRamaphosa usayine umthetho ozakwenza kube lula ukuthi uhulumende wakhe athathe umhlabathi ngenhloso yokuthi umhlabathi wabelwe ngokulingeneyo njalo kulungiswe indubo zokuthi abansundu balokhu bengelamhlabathi ngemva kokuphela kobandlululo olwaqhutshwa ngabamhlophe ngo-1994. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba iSouth Africa iRand iwe isisindo njalo lo mkambo wemali uthintithekile kulandela okwethulwe nguTrump. Ukuhlaza lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe umnumzana Tim Moringai odabuka eZimbabwe osehlala eTexas khonapha eMelika.
Indaba yemhlabathi yayihlupha vele even from Zimbabwean times ngendaba zona lezi eze-expropriation. Mina mbona ngathiwa ama-land laws anjenge-land expropriation e-South Africa bakumele bakhulumelane labantu bangikhona ukuthi babone ukuthi what is the best way forward ngoba siyakwazi ukuthi abelungu babuya into Africa bathatha umhlabathi for no compensation but at the same time bafaka i-development and ama-machinery and all this other stuff so khonapho ngathiwa into yonke ingxoxo eyokuthi kubonakale ukuthi kungahanjiswa njani instead of ngathiwa force for nature okwayenzakalayo.
Sizwe umnumzana Trump esithi sebezamisa ke usizo abakade bephathisa ngalo eSouth Africa kodwa uRamaphosa esithi usizo lolube lulutshwane liyobona sengathi maningi na amazwe eAfrika afana leSouth Africa ukuthi ayenelise ukuthi aziphilele engela sizo oluvela kwamanye amazwe njengalokho okukhulunywa ngumnumzana Ramaphosa.
Idon ama-aid ayehamba eSouth Africa akhulunywa ngubaba uRamaphosa mostly I think iAmerika yayinika in terms of medication le-HIV drugs ngoba iSouth Africa we know is a very economically strong country kusukela kudala when they were supporting the allies during the world wars lati erodija sasibanika izimali ukuthi baqhubeke ngempi against tyranny in Germany. So khonapho iSouth Africa is well able to take care of itself. They don't need any aid. Ngicho iAfrica yonke, we don't need aid. But silabantu abantu ababusayo who have no vision and greedy and corrupt esikubonayo that has pushed the majority of our diaspora into foreign lands.
Kodwa elemelika leSouth Africa zingamazwe athengiselana impahla echiyeneyo ukungazwani kwayo kungaphazamisa na inotho yeZimbabwe njengoba iZimbabwe ithengiselana kakhulu leSouth Africa.
Engikubonayo lapha lizwe leZimbabwe 75% of our shipping imports and trade comes from South Africa. So bangayivalela iSouth Africa by America from trading goods and impahla, then thina sesingena enkingeni. IZimbabwe isenkingeni already ngendaba yama-economic policies angathiwa they're outdated and are not working and corruption.
Umnumzana Tim Muringa ilandeleza umbusazwe njalo uyisizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika. Ubexoxa le Studio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Abalimi endaweni eziningi eMathebeleland North bathi balakho ukungavuni kuhle amabele lonyaka ngoba izilimo zabo zihlaselwe yimihogoyi. Abanye sebelime kathathu ngenxa yemihogoyi le edle yathanyela amabele emasimini. Kubika uNgqwele Dube.
Abalimi abakhulumela umsakazo weStudio 7 elubane umguza Jambezi lezinye izigaba bathi imihogoyi le ebizwa ngokuthi amiwemi bathwalise nzima. Abanye bathi sebehlanyele kathathu ngenxa yemihogoyi le edla inhliziyo yomumbu lamanye amabele emasimini abo. Omunye wabakhalayo unkosikazi Privilege Sibanda weshabula elupane.
Hayi kudlile silomzwa. Umuda siyawutholi. Umuda sikabi nawo.
Ubambe wangaphansi lo mnumzana Petros Ngwenya ohlala eGweshanga Village elupane.
Silimile sibili kuhle. Ekulimeni kwethu kwakusofika izibungu lezi ezidlayo. Ungasithi mhogoyi. Akwathawa thanyela amabele dinya. Ekuthe kuthanyelile silime kutsha. Ngitsikali kulima kutsha. Alokanga sibisele kakhulu emuva ngenxa yenhlanyelo ngoba inhlanyelo indlala ingaka besingala kuinhlanyelo senza ukucela kumakhelwane onyawo ukuthi singize singezelele.
Baningi abalimi abahlaselwe imihogoyi abathi kuyethusa ukwenziwa izibungu lezi ezidla zichiye kungelalutho emasimini. Umnumzana Dingani Sithole ohlala emguza njalo ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi eZimbabwe Farmers Union. Uthi abantu abangangenanga kuhlelo lokuholiswa inhlanyelo imithi yokubulala izibungu lemvundiso yefertilizer olwe presidential input scheme yibo abahlaselwe kakhulu imihogoyi le.
Igajompo farmers abayi well covered kodwa ababengangenanga kugajompo bale problem yonale amithi and sebeseviye ungaboni amasimu which has been affected. Yabona ukuthi hayi lo kasela sifuna ngasithola la.
Umnumzana Busani Khumalo laye okunhlanganiso le yena ukukhuthaza abalimi ukuba bethekelele kwezinye indawo kusesele isikhathi ukuze bebone ukuthi imihogoyi le iqedwa njani.
Mathebeleland North yonke is affected. Into le ibachayile bonke abalime ngesikhathi esana sezulu before izulu ngabo December. Umumbu wonke wathi uphuma lana ngesikhathi sokuthisa laphana isihlavula sasachaya kakhulu. So ngiyaqhuquzela ukuthi nga abalimisi bancedisile abalimi nga maybe kube nganeno. So kulabanye abacane bekwenze ngesintu bevikele iqheleleli.
Kulabanye abalimi asebebulala imihogoyi ngendlela eyayisetshenziswa ngabokhokho. Unkosikazi Caroline Komo eshabula ngomunye wabo.
Ubudli lobo bukhona obesibiza ngesintu ngokuthi liqhele obusiqedela kakhulu izilimo. Mina ngisebenzise isintu ngokwesintu yibudli esithima ngabe sibona uyasihlupa uyabulandwa emasimini bukhazingwe njengomuntu ozokupheka nje kufake lona isawuto kungathi kuzodliwa busuke bube lokwethuka lokwesaba ukuthi mhlawumbe abantu laba sebenjani badla khona sekubaleka emasimini akho.
Abakuhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima lwe-agricultural extension bathi abalimi ababhekane lohlupho lwemihogoyo kumele baxhumane labo ngesiphangiphangi. Ngimele iStudio 7 ngiselupane nginguNgqwele Dube.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia leUkraine aphoselana amabhomba athwala zindizamtshina zama-drones edlula 172 ezabelweni ezitshiyeneyo. Amazwe la athi awise amanye amabhomba la, lokhu kubika abezindaba abeReuters. Abezindaba abeAssociated Press babika ukuba kulabantu abaningi abalimileyo abadinga uncedo ezibhedlela edolobheni leGoma okulempi yomvukela. Kubikwa ukuba sokwabulawa abantu abafika amakhulu ayisikhombisa 700 kwalimala abazinkulungwane ezintathu 3000 selokhu waqala ukulwisana phakathi kwebutho le-DRC labahlamuki be-M23 mhlaka 26 Zibandlela eGoma. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Donald Trump weMelika uthi usemise imithelo emitsha eyama-tariffs ebifakwe empahleni ethengiselwa kweleMelika ngeleMexico ngemva kokuba leli lizwe livume ukwengeza inani lamapholisa alinda emngceleni ngenhloso yokumisa ukungena eMelika kwezidakamizwa. UTrump uthe ukhulume njalo lo mongameli weCanada ngodaba olufanayo. Abahlaziya ezomnotho bathi uTrump wenze iphutha elikhulu ngokufakela amazwela lele China imithelo yama-tariffs ngoba lokhu sokukhuphule intengo yempahla etshiyeneyo eMelika. Amazwe amathathu lawo asefakele eleMelika imithelo yempahla etshiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe zeMelika.
Imithelo le ngangizwisisa kuhle kuhle sibili ukuthi ayisoze ibhadalwe ngulo othengisayo kodwa izabhadalwa ngulo othenga, ngoba asithi thina nansi i-container iyasuka eCanada iyangena ngapha e-America iyabe ithengwe asithi thina ithengwe kumbe yi-Walmart kumbe ithengwe ilaba abama-television abathengisa ama-television. Kufanele ukuthi bona babe yibo abaza kuba se-border laphana ukuthi babhadale lowo mthelo, bengabangapha e-America laba babhadala lowo okuthiwa yi-tariff. Khonoko ke nxa sokungenile ngapha sokusitsho ukuthi intengo yakho isizakhwela sebe zama ukuthi bazuze imali yabo liyana bayibhadale ebhoda. Yikho-ke mbona ngathi kusiya ngokuyakhathesi nje masinyane intengo yezinto izazwakala ukuthi isikhwele.
Sibona lapha umnumzana Trump esithi uqoqe ukuthi ekhulumisane leCanada leMexico ngemithelo le, libona sengathi inkulumo lezi zingahamba njani?
Kangiboni kuphuma impumela ngoba kumele ukuthi omunye ehlele omunye. Nxa kuyikuthi ikwehla angaze ngikhumbule owangakithi uPresident uTrump esehla. Yikho mbona ngathi nxa kuyikuthi labana labo bangaqinisa ukuthi bayafaka owabo umthetho, kutsho ukuthi sokuzatshayana sibili ukuthi kumthelo lo uzangena, umthelo lo uzathelwa indawo zombili.
Kodwa ngesikhathi ekhankasela ukuthi avotelwe umnumzana Trump ubekhuluma ngokuthi uzalungisa inotho yelizwe, lokhu akwenzileyo singabona kuphathisa na ngokuya kwesikhathi?
Ngibona ngathi kukhuluma nje kokuhlayaza lokho ukuthi athena na kuzakhwela okwesikhatshana kuphinde kwehle ngaphandle kokuthi akhweze wona ama-tariffs wona lawo okwesikhatshana aphinde awehlise kodwa nxa engawehlisanga nxa kule ntengo ngoba lamazwe amathathu ayadlelana kakhulu kakhulu njalo kulesivumelwano esivele sikhona esokuthi basebenze njani ngakho khonokho yikho ke ngibona ngathi nxa kwehlule ekukhulumeni khonaphana ukuthi omunye ehlele omunye akulaza kwenza umnotho ube ngcono lapha izinto ziza kuba nzima ngoba kuzakhwela amafutha ngoba amafutha amaningi avela eCanada.
Umnumzana Rafael Mthombeni ulandela izombusazwe zeMelika njalo eyisizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika. Obesecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha eMelika.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Ngosigaba esihlolisisa ezempila kahle namhla sixoxa lo Dr. Derek Matsika ngokuthathwa kwezidakamizwa okumemetheka ngamandla eZimbabwe.
Into zendaba yokuthi ngama drugs le alcohol abuse kuyandiqasa kuyinto encane ukuthi umuntu uqasa esakwenzisa labangani ifithi hayi nqe njengoba mbono uzibane senza so inqe lami zakhanya ngikhulu nginganatha mbijana ukuthi ngichaza abangani bami lawo esithi ngesithiwa yi peer pressure but uhlupho luba khona ukuthi umuntu engavele ukuqalisa okunye kwangikhona kusuke ukontrol umuntu uthi nqa engasakutholanga sibona ngani hayi ingqondo yomuntu lakhe ayihambi kuhle sesilokho esithi ngesikhiwa yi addiction kumbe i-dependence. Andikho lapho uqasa khona i-problem ngoba umzimba kungaba dependent entweni into lena yiso ukukontrola umzimba wakho sometimes izikontrole lengqondo uthole umuntu engasakwazi ukurizina ngoba akakatholi into zakhe afuna ukuzithola.
Ye, selikhulume kakhulu ngakho Dr. Masiku ukuthi abantu bakuyekele konke lokhu kodwa kukhanya kuyamemetheka eZimbabwe kwenziwa kwini?
Na uhlupho isikhathini eziningi umemetheka especially eZimbabwe singakhandi isimo esilaso. We cannot take away lokho esithi ngesikhiwa yi-socio-economic conditions kumbe ukuphila kwabantu. Singakhanda abafana abaningi abancane manje abalamsebenzi batshona ilanga lonke behlezi emakoneni behlezi emabrijini beyengana njengabangani and kwezinye isikhathi becina benza into ezingasizo ezingekho emthethweni. So ekwenzeni into ezinjalo babe be-encouragene sithi 100 awathi into ziwomile kodwa lokhu kuyidola lokhu kuyi-50 cents singaze sikhangele phandle lapha okugcwele khona lapha kuthengiswa khona kuchiphila kuduri ngawunyokona ngamadola for two yet utshwala buproper babe bucosta mbobo $30 mbobo $40 and ukukhane njalo futhi kuyidola for two lapho kuyenzwe khona akulamthetho akula control so isikhathi siyathi utshwala wonke okuthengiswayo phandle kule control ukuthi fuze kube yi-43% nxa kuyihoti kumbe kulokho kuthiwa ngamawhisky kumbe ovoti nxa kuyibhia fuze kube yi-4 to 5% but lo khani okuningi okuthengisemgwaqweni sometimes siyazisuspect ukuthi nxa kunye ngama-80% emthethweni uzathotha utshwala wonke buyahlolwa ukuthi khona bungakanani i-percentage budaka okungakanani njalo futhi bu-accepted kumbena hayi basakhala lokho okugcwele emgwaqweni okuningi wangikhona even ngendlela okudaka ngawo abantu usale uzibuza ukuthi lokho kusayi 5% lokho kusayi 40% esiyaziyo ngoba kula muntu okuregulatayo
singathi khonokho-ke abakuthathayo kuthiwa kuyini okuningi wangikhona
kube ngamabizo amaningi and kulezi nsuku bayatshintshatshintsha ngoba babe behlakaniphele khonokho ukuthi ibizo lingatrend kuba lula ukutrace ukuthi kuvela kuba kubobani but kula mabizo amaningi ukudone bajwa ukuthi ngama-dollar for two, dollar for two. Kulabo nje kunalokhu ongama-cough mixture, especially lokhu okuhayi kulokhu okuthiwa umuntu okuthiwa yi-codeine phosphate. Now, lokhuyana kuyabe kungama-cough mixture, uhlupho olusuke lube khona nokuthi abantu basuke beku-abuse, begcine umuntu enathi isigubhu sonke, yethi yena nxa kuyi-cough mixture kuyabe kuthiwa umuntu banathi i-teaspoon. Uma engasuke enathi isigubhu sonke kona kuthiwa enathi i-teaspoon for isikhwehlela, uhle ufike emzimbeni kube le opposite effect sokudaka akusayinto enjani akusayinto elaphayo so kuhlangena abanye babehlanganisa khona okolotshwala bona lobo emgwaqweni babenye behlanganisa khonokho behlanganisa nama drugs behlanganisa labo mbanje behlanganisa labo lalokho ababekuthande especially bafana abancane ukubhenywayo ukubhenywa ngama globe babebehlanganisa konke khonokho crystal meth and uthola umuntu angikhona vele lokuzigcina bengasakwazi ukuzigcina esewumuntu okhona ekuthona nje abathi ngifa ngamaphara nxa besegold yamabizo abazipha wona.
Lo ngudokotela Derek Matsika obexoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 ekoBulawayo. Soku isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani basakazi be Studio 7, ngilibingelele lonke ngilithanda kakhulu ngomsakazo wenu lo muhle ofika wonke amazwi lapho esikhona sikwazi ukulalela. Ya sengathi ke lami voice record yami ngavulwa ke, ngibingelele abantu ekhaya kithelupani eZimbabwe, ngibingelele kunye labafowethu bonke abahlale eBotswana. Ngakhohlwa nomdala ungwenu usitshela abambiza ukuthi uDingani. Mina igama nguInnocent Chuma. Hayi ngajabula kakhulu uma ngizwa i-voice record yami leyo.
Studio 7 salibonani. Yabona lapha-ke ngifuna ukubuza sibili kahle kahle ukuthi kathi amasela lawa lithini ngawo lawa amasela lawa lani futhi kunje singaze silitshele ukukhohlakala egcele kulindawo. Awu ekithi lokho ukuthi lezi khulu zonke lezi ezizwayo ukuthi lokungini mbane lazo zilandelele zibekwazi ndiyakuthukela kunjalo ngani ngudlalo nje kathesi kunje kule 5, 6 to 7 days yabantu akunamagetsi. Thina umakhelwane unamagetsi, mina nginamagetsi, umakhelwane unamagetsi, kubonakala amagetsi. Siyahamba siyafaka amaripoti liyababhala kuphela abaphosela eceleni bethi siyabuya kuphele kunjalo. So uma bebuya la abantu kathesi babuya balungisa next door, uma ude wabuza ukuthi ngapha lishiyekani bathi asiphiwanga i-reference number yalapha. So nalitsho ukuthi i-reference number yakhona leyo iphiwa mani, ngaphi, njani ukuthi wena uyilungisa next door. Next door utawula reference number, same pole, same line.
Studio 7, ambingelele abasakazi nabalandeli be-Studio 7. Hhayi, lento yaseZimbabwe ngathi sithanda ukuba yinkinga ngoba la bantu basebenza kwenkani bona ukuthi bakhomba u-2030. Ngoba likhomba u-2030 kungaba njani kuwo lo nyaka kungakapheli, kuvele kuvotwe sibone ukuthi ngubani ozowina, ngubani ozodlisa, sibekwazi mfethu. Hhayi, indaba yena yikho nabantu be-ZANU-PF bonke laba sebe-ZANU-PF, iy'khulumeli ZANU-PF labo sibande lo semzingwane. Into ayikhuluma nje ikhuluma into engenangqondo yomuntu omdala. Baba, owakho umuzi wena ney'ngane zakho udla kahle ngoba wena umuntu we-ZANU-PF. Uthini ngemideni leminye ehluphekayo? Uthini ngayo imideni ehluphekayo? Amafemu avalwa every day, ugesi uyahlupha, ingane sezidla izidakamizwa yonke into ngenxa yokuthi imisebenzi ayikho. Yini into abazoyenza ngaphandle kokuthi bathi izidakamizwa bengenamsebenzi? Bashona behlele bebhoda besiyalo. Kahle kahle iZANU PF ivotelwa ngobani? Lokhu iwina ngobani abayivotelayo? Lokhu niropa, niyaropa, kodwa kuzofika ucene ngelinye ilanga. Ngiyabonga.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Ku-Live Talk namhla sixoxa ngokuxokozela kubandla le-ZANU-PF kulabanye abathi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni, labanye abakuphikisayo lokho. Singeke hlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Baqhubekela phambili abalwa impi yenkululeko besithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele esuke embusweni. Imihogoyi ithwalise nzima abalimi eMatabeleland North. Umongameli Cyril Ramaphosa kule-South Africa uthi uhulumende wakhe akethathelanga muntu umhlabathi njengalokho okukhulunywa ngumongameli Donald Trump. Silugqiba-ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje oluvalelisayo ngudabo kancuba.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.